kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina simele abafana bemthwakazi abalecala leassault njalo namhlanje yede bezophiwa i-trial date bebe remanda bephiwa i-trial date bazaphenduka e-court mhla ka-22 baya bengena ku-court number 3.
Abasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-trade gold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu.
Well, I don't know what say, yes. Of course, only the program CRTC candidate according to what was given to us. The explanation is bringing any changes to circumstances.
Abezanu PF baphawula ugwalo lwabo lweziqondiso zokhetho oluzayo olwe 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center lamuhla. UZulu weHarare uveze ukudana okukhulu ngemva kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Mozambique eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama eTshona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lamhlanje abasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-trade gold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party laba babalisa uThembani Moyo, umxolisi Mhlanga, uStanley Moyo, uNtombi Zodwa Sibanda, loSuku Oluhle Ncube. Bamiswe phambi kwedale likamantshi e-Trade Gold Magistrate icala labo ladluliselwa phambili mhlazimashumi mabili lambili kuNkwenkwezi. Amalunga e-MRP amelwa ligqwetha umnumzana Abel Dube owenkampani ye-Dube and Associate, omnumzana Thomas Gamure loBlessing Ncube beKhosam Ncube and Partners. UDube uchasisa okwenzakale edale.
Thina simele abafana bemthwakazi abalecala leassault njalo namhlanje yede bezophiwa i-trial date bebe remanda bephiwa i-trial date bazaphenduka e-court mhla ka-22.
Abasakhula be-MRP bathonisiswa besuka phandle kwenkantolo ngemva kokuthola imvumo yesibambiso esingelanhlawulo njalo bayalilandula icala lokuthi bachaya uMagumise. Usibanda uthi yena kazange afake muntu isandla wathi esiyafakaza ukuthi uMagumise wadla imali yakhe amapolisa lawo ahle amvalela.
Thina sangena ukuthi sase siya claima imali yethu ukuthi sicela sibusele imali zethu kahle kwathiwa singene phakathi sela le hotel esitokisini labantwana. Awuyafika $500 wayejoyinisa association wathi yasipresident so bekhetha amabizo yake besishoneni kube baba president. Nalokho esisala semuva ubona umuntu wamlayizela uthi hambe ejoyina esele stand wena ungela stand.
Uncube uthi uMagumise wathatha imali yakhe edlula amakhulu amahlanu emthembisa ukuba uzamtholela indawo yokuthengisela ngaphansi kwenhlanganiso yakhe yebhatha.
Sina sangena e-central ukuthi siyefakaza ukuthi size sibe sendabeni lesi. Officer in charge wathi wathi thina siyadelela siyakhuluma too much. Mina wanjezi association yakhe wandlela imali.
Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party basole kakhulu incwadi yesibhedlela ekaMagumise etshengisa ukuba watshaywa mhlazimbili kumabasa. Lona icala lenzakala mhlazine kumabasa bethi amalanga alotshwe kuyo angemuva kakhulu kwelanga lapho uMagumise athi walinyazwa ngamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi idale lePolitburo yebandla lakhe leZANU-PF lizahlangana kusasa licubungule udaba lokungasuthiseki kwamanye amalunga ebandla leli anqotshwe kukhetho lokudinga abazancintisa ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ama-primary elections. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi lamhla emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zaleli bandla kukhetho oluzayo olwe 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center. Wengeze wathi ibandla lakhe lizalungisa umnotho welizwe njalo lilethele abantu imisebenzi. Ekhuluma emkhosini ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze umnumzana Nelson Chamisa lanxa engambethanga ngegama ngokuthembisa abantu imigwaqo yakulezi nsuku yamaspaghetti roads esithi ucabanga njengomntwana osakhulayo njalo ibandla lakhe lizamnqoba kukhetho. Umnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee ebandla leZANU-PF obekulo umkhosi uthi kulabani abakhonone ngokungavezwa koluhlu lwamabizo abanqobe kuma-primary elections njengokuthenjiswa kwabo.
Well, kuhambe kuhle, yes. Of course, iprogramma esiyathi siyikhangelele according to what was given to us. Nge-explanation esitholile mbengani izinto zonke zikuba la ma-changes kusiya ngama-circumstances. Nge-explanation ekhulunywa ngu-president, mbengani awuseyi kuhambe kuhle. Ngoba injongo yakhe beyukuthi kushuthisa wonke umuntu obekhona. Babekwe labanye besingani bebe-disrankled. So befanele ukuba be-accommodated lawo. Utakasho kufi. Okuqakathekileyo ukuthi uhambe ngendlela eqondileyo.
Okuthandileyo kakhulu kulo umkhosi kuyini? Amazwi akhulunyiweyo ngumongameli.
Well, amazwi engiwathandileyo ngoku one ukuthi uzalandela umkhandlo wakhe ukuthi kulungise kwezenotho yelizwe. Ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi yabantu ngoba into eluhlupho imisebenzi ayikho ebantwini. Manxa ungaba nendlela yokubana sibiza umabhizinisi abamabhizinisi babe khona abantu bathole imisebenzi ngoba kuthiwa ilungile i-bill of rights ikhuluma nge-right to work but yilo ilungile ngibone ngani alikabi khona ebantwini ikakhulu okwemisebenzi yes. Then nokuswelakala kwemali emabhanga kungenxa yokubana akula steps ama-exports angenisa imali ukuthi senelise that sibe the foreign currency ngoba mboni ngani kufanele sibe the foreign currency kufanele sibe le mali yethu ngoba we are the only country based ngekwana Africa esingela own currency. Yizinto engizikhangelele ukuthi ngaye ziyakhangelwa mina ebantwini.
Kodwa sibone kulokukhonona kwabanye ngama-primary elections njengomunye wabanqobileyo suthisekile ngendlela ukhetho lwama-primaries oluqhutshwe ngayo.
Ewanothandekile. You can't please everybody. Njalo umbono zela ifani. Uma ngathi mina abantu bengu-5 bemendle, ngathi balunguze phansi, bandlela bakubona le nto athole into ezingu-5. Ngoba the accident ubiza abantu abathathu ukuthi bakutshele ngenzakele kule accident. Uzezwa ama-accident amathathu. Kufanele kube lo munye vele ozasola. Ungabona ususithi akula muntu okusolayo. Urefuri webhola bakwazi khonokha abarefuri ebhola.
Lo ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo amalunga edale lePhalamende ayisitshiyagalolunye ezansi emaNdebeleni akhala ezimathonsi ngemva kokunqotshwa kukhetho lwama-primaries la. Iziphathamandla zeZANU-PF ezakulumhlubulo weGwanda iningi lazo ezilezikhundla zaphezulu zigcine zinquma ukungemukeli impumela yokhetho lwama-primary oluqhutshwe ngempela sonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni ongene ngabanqotshwe kukhetho ababalisa umphathintambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni, umnumzana Bednikwe Ncube, utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo, umnumzana Rabelang Mtshweni, kanye lomeli wedale lePhalamende e-Insiza South, umnumzana Malaki Nkomo. Lo mhlangano uthethe isinqumo sokuthi impumelo yokhetho lwama-primary ingemukelwa, ngakho-ke ukhetho luzamele luqhutshwe kakutsha. Omunye wabanqotshiweyo kukhetho umnumzana Malaki Nkomo uthi ukhetho lolu alulandelanga iziqondiso zebandla.
Iziqondiso eziningi zangikhona azilandelwanga like ezinjengokuthi umuntu ufanele abe ngumuntu oyazakala ukuthi ngebandla leZANU-PF usuke waba kuphathi okweminyaka engu-5 konke khona kuzafumanisa ukuthi uma kudingisisa izinto ezingazange zilandelelwa.
umnumzana bekezela madu mafuzo ayo uthi sinqume esithethwe ileli bandla siveza obala iZANU PF uqobo.
Ya yabona ke manje kathesi lokho sokusenziwa iZANU isisenza ubuZANU bayo amakhalazi eZANU asephuma egcekeni kathesi. Kathesi sebefuna ke manje ukuqala ukwenza irigini. Akula lapha abayakhona badliwe badliwe abednico labochweni akudlulele phambili asoze sihlale sibisi siloko kulibukhangelwa abantu banye kokuphela abantu bebanengangaka.
Abanqotshiweyo babiwa besethesa umlando elinecele leZANU PF LG40 kanye leliphikisayo leMDCT besithi abalandeli babo bavotile kukhetho lolu. Isikhulumeli seMDCT ezansi yemandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uthi laba bantu kumele bavume ukuthi uZulu sefuna inguquko.
Lokho ukuthi bakhale bathi mhlawumbe ama-supporters ethu thina abe-MDC angabe evotile abe evota njani njengoba bekuvota abantu abakuma-structures ayisilo iqiniso and okwenze laba abafana abancane bawini abadala laba behlulekile okwesikhathi eside yikho wonke umuntu kumbe ngowezanu usefuna i-change. Abafana abatsha labo sebefuna utshintsho. Enough is enough, abantu sebehluphekile.
Esinye isinqumo esithethwe kulomhlangano yikuthi obone ngokuqhutshwa kukhetho lwamaprimary umnumzana Angel Pedro Getse asuswe esikhundleni. Amapholisa lawo ayethezwa umlandu wokuncedisa ukuqilibezela kulolu khetho njalo ibandla leZANU PF lithi selilamabizwa labo abasebenzise amapholisa ukuqilibezela. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo 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 mthwakazo omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amakhomishini azimeleyo avumelane ukusebenza emanyene ukuze alwisane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ehlukeneyo eZimbabwe. Lokho kuphume emhlanganweni wokuchathekelana ulwazi owenziwe yiKhomishini yeZimbabwe Human Rights, le Human Rights NGO Forum. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umhlangano lo wenziwe ngenjongo yokuzama ukuhlanganisa amakhomishini lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bexoxisane ngabahlangana lakho emsebenzini wabo njalo babumbe isivumelwano esokusebenza ndawonye. Unkosikazi Sindiso Nkomo osebenza ehofisini yeZimbabwe Human Rights Commission uyalandisa.
Sijonga ukuthi ama independent commissions lama civil society organizations bathola ithuba lokuthi bexoxisane ngobunzima abahlangana lawo ekwenzeni umsebenzi wabo lama experiences abo.
Ucommissioner owe National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uthi kuqakathekile ukuthi nje commission babambisane indlela le commission yeZHRC ikakhulu khathesi sokuyiwa ekhethweni.
Eziningi indawo zokusebenzelana nama-commissions ama-chapter 12 esihlangene lapha koBulawayo. Uzathola ukuthi i-National Peace and Reconciliation sikhangela kakhulu ngokuthula njalo sikhangela ngokuthi ama-elections. Uzathola ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambisane indlela le-Human Rights Commission ngoba lawo bakhangele nge-violation yama-rights abantu as we go to elections.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso yeZim Rights umnumzana Musa Moyo uthe imizamo yokusebenza ndawonye bayayemukela kodwa okhomishina bakhanya balokwesaba okuthile.
Bazama ukuthi sisebenze kuhle ndawonye but kodwa ngiyabe ngibona ukuthi ezinye izinto abanye abantu kuyabe kulomuntu yabe ngemuva kwabo, so ezinye izinto abangeke bezikhulume ngoba ezinye imibuzo esibabuza yona ama-commissioners bayichiya ilema.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi ukhetho soluseduze kodwa imithetho ekhangela ezokhetho ilokhe ingakalungiswa ukuze ihambelano lesisekelo sombuso esalotshwa kutsha ngo-2013 lokuthi amahhofisi amakhomishini alokhe eseHarare okwenza behluleke ukufinyelela izizalwane zeZimbabwe ezisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa ihlelo leStudio 7 Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokulwisana ebandleni leZANU PF amalunga ebanga impumela yokhetho lama-primaries. Abalezikhunda zaphezulu abaningi bawiselwe phansi kukhetho lolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Burundi selazise ngokwaliswa kwabemsakazo e Voice of America lo BBC ukwethula izindaba zawo kulelo lizwe okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ngaphambilini kokhetho lokugoqola isekelo sombuso welizwe ukuze sivumele ukuqedwa kwehlandla umongameli angancintisa ngawo. Inani lamazwe alobudlelwano lele Taiwan elasuka embusweni wele China likhanya lisehla ngemva kwenyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuquma ubudlelwano lele Dominican Republic ngemva kokubona lelo lizwe seliqinisa ubudlelwano lele China. Intatheli zindaba zeZimbabwe ezisebenzela kwele Botswana zithi akulula ukusebenza bekhululekile ngoba besesaba ukusola uhulumende wakulelo lizwe. Bathi bagcina bekhetha okokuloba ngoba bengazibona sebexotshiwe elizweni njengalokho okwenzakala kwezinye intatheli zindaba. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulehlekana lentatheli zindaba zakule Zimbabwe elisebenza eBotswana, iningi labo likhala ngokuthi umsebenzi wabo awulula ngoba abangeke balokothi abachothoze uhulumende welizwe onguye obapha isinkwa sokunakekela imuli. Uhulumende abaningi abezwekazi le-Afrika abemukeli ukusolwa zintatheli zindaba lapho benze amaphutha ngoba vele belemithetho yokuzibopha zingaze zenze njalo kumbe ukuzixotsha elizweni. Ezinye intatheli zindaba ezimbili ezikhulumele Studio 7 kodwa zacela ukuthi zingaqanjwa ngamagama zithi kunzima ukubhala kumbe ukuchwayisisa indaba eziveza ubuchapha bukahulumende welizwe likuphe ithuba lomsebenzi. Omunye uthi indaba zombusazwe bagcina bengazingeni hathi ngoba befuna kodwa ngenxa yokwesaba.
It's like Botswana, ukuthi nje we don't have like the liberty to write about a lot of things such as politically related content.
Enye intatheli izindaba iyavuma ukukhulunywa ngomunye wakhe esithi ukuba intatheli izindaba kwelinye ilizwe kubulala ubungcitshi babo ngoba beloba ngokuthile bechiya okunye okuthile.
Kunzima ukuba umthathi wezindaba nxa uyisiphephele ngoba ubungcitshi bakho bonke obusebenzisi ugcina usesaba ukuthi ezinye izinto ungazikhuluma kumbe ungaziveza kuyini okuzakwenzakala kuwo.
Intatheli izindaba ziyavuma ukuthi uze uhlaliseke ungaphandle kwelizwe kumele ulobe indaba ezinambithekayo kumbuso walelo lizwe hathi ukuchothoza. Kumbe bahle bakubone kungcono ukuloba indaba ezifana lezemidlalo ezokuzilibazisa ezempila kahle lezinye ezingangenelani lezombusazwe ezingasoke zikhube uhulumende walelo lizwe. Enye intatheli izindaba umuyi uRodrick Mukumbira waxoshwa kule Botswana ngemva kokuloba udaba lobonakala engathi luhoza uhulumende weBotswana. Udaba lwakhe loluphathelene lokuxotshwa kwabathwa endaweni egcina inyamazana zendle eCentral Kalahari Game Reserve. Uhulumende wathi abathwa kumele bekhitshwe ukuze bayehlala labanye abantu lapho ukutholakala okudingala empilweni okufana lamanzi kanye leyinye intuthuko. Kodwa umkumbira Waloba udaba lokuthi uhulumende uyaphosisa ngoba efuna ukukhipha abantu ayiCKGR asale esemba amatshe aligugu amadiamond. Kusenjalo intatheli izindaba zeBotswana zethule umbiko zicela uhulumende omutsha wakamongameli uMkhwetsi Masisi ukuthi aguqule imithetho encindezela umsebenzi wabo. Njalo bacele uMasisi ukuthi aphakamise izijeziso zokuncitsha amaphephandaba azimeleyo. Ibhizimusi kahulumende besithi lokhu sekudale ukuthi iningi lilahlelwe imisebenzi njalo abanye amabhizimusi ezindaba avalwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSagabron kwele Botswana.
Iningi labantu eHarare liveze ukudana ngokutshona kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo eleRenamo umnumzana Alphonse Dlakama besithi kungasibantu beMozambique kuphela abalahlekelweyo kodwa isigaba sonke sengezansi yeAfrika. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDlakama obhubhe ngolwesine mhlaka 3 Nkwenkwezi eGorongoza ubikwa ethethwe isifo sechukela. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokulwela ilungelo loluntu owe Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi imfa kaDlakama iyadanisa.
Into ebuhlungu njalo edanisayo elusizi eyokufa kumkhokheli owayekhokhela i-opposition party yaseMozambique uAlphonse Dlakama ngoba ngisakhumbula nje sisakhola uAlphonse Dlakama kwakuligama elalisesabisa ongalizwa likhuluma endabeni ezweni zokumbusazwe.
UKhudzai Zwinabashe oyintatheli izindaba esebenza ezimele uthi ukubhubha kukaDlakama kuzophazamisa indaba zomanyano ezikade seziphakathi kwebandla elibusayo leFrelimo leliphikisayo eleRenamo eMozambique.
Laba bantu kade sibefike esimangweni sokuthi sibekwanisa ukuthi bekhulume bezwisisana. So asazi ukuthi kuzohamba njani phambili ngapha between amabandla abo ukuthi azabamba ngelinye azabambisana besiya phambili kube lokuthula elizweni. Ukuthula yinto ebengani yaswelakala elizweni leMozambique ngendaba yamalunga la amabili elibusayo le opposition yakhona. So ubhubha kukaDlakama into edanisayo and echiya uzulu wonke engakwazi ukuthi kuzophela ngaphi endabeni zokuthula elizweni labo.
Omunye osakhulayo ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi kumele zihlonitshwe izivumelwano ezachiwa zenziwe nguDlakama lohulumende.
Ufa kwakhe ke kuyaveza kithi ukubana qhakathekile ukubana ke laba abakuthatha ngemva kwakhe babe loku advance lokhu kwavunyelwana ke kusivumelwano seRome ngo-1992 mayelana ke lamabandla aphikisayo lebandla elibusayele kuMozambique.
Umuyi uAlphonse Dlakama ukhokhele iqula lebutho leRenamo ebelilwisana labebutho likahulumende eleFrelimo kumpi yomdeni ebesileminyaka leminyaka eyaqhamuka ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse yadonsa kwaze kwathise kulotshelanwe phansi isivumelwano sokukhumisana umlotha wasebumba ibandla lakhe eliphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Kama.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzacaca ngesonto ukuthi iqembu leDynamos lingabe selivuke kwathu yini kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos linqobe kumidlalo yalo emibili edluleyo ngemva kokwehluleka ukunqoba kumidlalo yesikhombisa elidlale ekuqaleni kwesizini. Njalo inkokheli zeqembu zikhuphe umbiko zibonga abalandeli balo ngokwala belokhu belisekela ngesikhathi lisaqhuba nzima. Umlandeli weqembu leDimbare uNyasha Chiweshe uthi yebo kuhle ukuba leli qembu seliqale ukunqoba kodwa kuzacaca ngesonto lapho elizadlala khona leli Harare City ukuba selivuke kwathu na.
Iqembu lethu leDynamos ukuthi ngize mina njengesupporter la ukuze ngibone ukuthi isirecovery kumele beprove egameni le idabi khona nini ngesandi besaziya Harare City from egameni ya Harare City ikwapheza zaqala khona ukuthi hayi team is right but okwamanje angiyithi team is right kwezi akwazenge maps esingayiwa futhi siqala ukukhompena so somile siqala ukubona ngani ngegame leyo khona ke Sunday kwezi derby
imidlalo yeCastle Premier Soccer League yeviki lethumi iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leRentals ezemukela khona leFC Platinum enkundleni yeRufaro iqembu leNicrude lizadibana leChapungwe enkundleni yeAscot iqembu leChicken Indona lizanqikelana leLebulawayo City ngaseLuveve kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leLeyada ngaseBaobab kweminye imidlalo yangesonto iqembu leHighlanders lizadlala leZPC Kariba enkundleni eBaba Fields iqembu leShapane Mine lizadibana leCape United ngaseMaclass iqembu leTriangle lizadlala leLebulawayo Chiefs kuthi iqembu leMtare City Rovers lizadibana leBlack Rhinos ngaseVengere ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Woza Friday lamuhla sileqembu leConquerors Africa lona elicula ingoma zokholo edolobheni lakoBulawayo asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Oh murena chesoki
kulolu hlelo sililethela abaculi abathiyene maviki wonke kulijabulisa abalaleli lokuthi libazi namhla sithe sizwa amaphimbo amnandi avela kuConquerors Africa.
Sanibonani balaleli, igama nguLindelwe Mangena, ngihlabela i-first tenor elesoprano kuConquerors Africa. Conquerors Africa iliqembu liyakhaphela leli elihlala koBulawayo sesifike sonke for 12 years sicula njalo endaweni ezithileyo iConquerors Africa kulindelwe Mangena Thabane Ndlovu Mayonga Mangena Vumizulu Mangena Sengelo Tonga Logabile Masina Lovuyisile Mathe
Tepo ya mungwe le mungwe ke ene mmuluki Jesu o na re sola mo mokgorong ata gore
ikamboleli selidume kakhulu. Abantu abaningi umculo wabo abakwazi ukuthi bangawuthola ngapi. Veleke mnumzana Mangena lilamadlalade amangaki?
Iqembu leConquerors Africa lilamadlalade amabili. Loqala kuthiwa ngungcwele, elesibili kuthiwa nguZulu Khayalami. Okwamanje sisalungisa ukuthi siwafake kwi-inthanethi lawo amadlalade. Singawafaka ku-iTunes lakuSpotify. Sizaqeda sokusethizana siqeda ukufaka. Kodwa kwamanje ncela wafuna amadlalade lawa liyasikhonetha kuFacebook Conquerors Africa, Instagram Conquerors Africa.
Xa usanda usixhuma mlaleli sikuhlelo Woza Friday leqembu leConquerors Africa ngomculo wabo lohlonzi wengoma zokholo. Kuba kuhle ukuthi abaculi bacule ingoma ezimnandi kanje njalo babuye bancedise labo abaswelayo.
Iqembu leConquerors Africa kanye ngomnyaka senza i-charity concert yoku-raise ama-funds for abantu abaswelayo. Ngo-December nyaka ophelileyo senze i-concert le-Reality 7 iqembu lase-South Africa. Lo nyaka sizalazisa kodwa sizayenza le-charity show.
Kona ucula kanje kakulula. Xa ngisithi lami ngiyazama ngiyakhanywa. Abanye abantu bathi ngihlabela njengexoxo. Kuyini elingangisiza ngakho mina labanye abaningi abafuna ukucula ingoma lezi?
Ilizwi esilalo for amajaha afuna ukuhlabela i-acapella ukuthi umthandazo ukupractice lokuzimisela lokufunakalayo kuphela lokuthanda abantu nokuncedisana nabantu yikho kufunakalayo.
Sibonge ke uEzra leqembu lamaConquerors Africa olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.